Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo mhla ka 15 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland eBhetshu likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele alimuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi lesi sigaba.
IMathebeleland political ama-political parties wonke ayikhangela njengendawo yokuthi ivote kodwa izizo zayo kazikhangela okuyanga.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa aziyanga ngobuningi ekhaya ukuyananza ikhefu lephasika.
Ababaningi kakhulu zalutshwane abantu abahambayo angazi iproblem kuyini kodwa impahla yehambayo ukudlula abantu.
Ibandla leMthwakazi Republican Party likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland eBhetshu likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele alimuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi lesi sigaba. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Mbuso Ofuzwayo ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
UZulu weMathebeleland ukhangela indlela amadinalizwa ngayo ahlukuluzwa ngayo ngezombusazwe general. Ukuthi uzathola ukuthi iMathebeleland political ama-political parties wonke ayikhangela njengendawo yokuthi ivote kodwa izizo zayo kazikhangela okuyanga and amabandla amaningi akhaya ngana kukholelwa khonokho.
Manje nxa likhuluma labantu bathini ngomumo okhona bathi bazavotela yini ibandla elizamela izifiso zabo?
Ingozi ebuhlungu yokuthi uthola ukuthi kumnyaka ozayo abantu abaningi bemandebeleni bangahlala bengavotanga ngoba oda bevota kakhulu besithi ikakhulu i-opposition imfuno zabo kodwa kungana basuthiseki ngendlela abenza ngayo abaphathi abahola i-opposition politics.
Manje nxa ukhangele wena okwenzakalayo ubona ungani kungakubangelwa ukubandlululwa yini kwesigaba semandebeleni kumbe inotho vele ayisekho umnotho welizwe usubhidlikile?
Wona lo omncane ukhona singazwa ke sathi umnotho kawukho abanye abantu bethenga izimota deyili. IMandebeleni kuphela singathi kayikhangelwa njengendawo ilabantu. IMathebeleland iyiswa iyadelelwa zinkokheli zamabandla nokuthiyana kwazo ngikhanya ngani iMandebele aziqakathekisi. Uzathola ukuthi umgabe iMandebele vele uyithatha njengokuthi lona utadonde laba abanye bazitshela ukuthi iMandebeleland i-desperate for them so vele kabasayiqakathekisi sebezitshela ukuthi alila any option lizalandela thina liyafuna kalifuni yikho kubuhlungu.
Lona ibandla elingamela izifiso zikaZulu wesigaba libona ungani likhona yini njalo likhona ibandla elilisekelayo lina njengenhlanganiso?
Thina njengenhlanganiso siwakhangele wonke sifuna ukuthi iqakathekise imfuno zabantu. Wonke akukhona eMathebeleland kasikho esithi lingcono kulelinye. Sithi kabayenza abantu beMathebeleland njengabantu labo abaqakathekile abalesabelo ngokufanayo elizweni leZimbabwe. Sikhonokho abahambe be-operator lapha ababona ngani kulabantu abaqakathekileyo. Yikho thina sikukholelwayo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso yeBhetshu likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esilala kwele South Africa aziyanga ngobuningi ekhaya ukuyananza ikhefu lephasika kumbe Easter. eminyakeni edluleyo kuyabe kunyakazela emngceleni weBite Bridges ezalane zeZimbabwe zisiyananza leli khefu ekhaya. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi yena okunengi usitshele khona okunengi ngalolu daba.
Ye ukuhamba bayahamba kodwa ababaningi kakhulu balutshwane abantu abahambayo angazi ukuthi problem kuyini kodwa impahla yehambayo ukudlula abantu
bakhona yini osuke wakhulumisana labo babuza ukuthi kungakuhamba njani
amalunga yethu thina amaningi athi wona kungcono ukuthi bahambise impahla kulokuthi bahambe bona ngoba imali zankona ukuthi bahambe ukuthi ngo-December ngoba uyawazi ukuthi ngo-December iningi labantu lahamba la ekhaya so ukuthi baphinde babuyele ekhaya futhi emva kwenyanga eziyi-4 i-budget yankona ayikho right kahle but impahla zona ziyahamba babhathise impahla kuphela.
Kodwa-ke khona ngapho kuhamba njani abeZimbabwe bayabamba nayini labanye bekhangela leli langa?
Kakhulu. Ngiyabona ukuthi endaweni la kunama-church khona amaZimbabweans manengi ukuthi amaZimbabweans la abahlalayo la eSouth Africa sebezithatha njengabanye njengama-citizens aseSouth Africa so makule something eyenzakalayo la eSouth Africa nabo sebengenela bayebekhona phakathi kungathiwa kulani yonke into bayebekhona phakathi so bakhona emathethini siyababona bakhona la ukujabulwa khona siyabona amaZimbabwe akhona.
Hello ke umnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ibandla leMthwakazi Republican Party likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa lapho lifuna ukuqhuba inhlelo zebandla leli. Sixoxile esikhulumeli saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo othi amapholisa abebize ilunga lebandla labo besithi bafuna ukumbuzisisa ngenkokheli zebandla.
Thina njengenhlanganiso eMthwakazi Republic Party siqalisile ukukhampena ngoJanuwari sitshela abantu ngumthwakazi ne-idea yethu yokuthi umthwakazi abiselwe abe lokho ayekho khona before 1893 kodwa sihlangana lama-footgens amaningi kakhulu ekukhampeneni kwethu ngoba iZANU-PF lamapholisa esicabangela ukuthi basebenza ndawonye leZANU-PF bahambanisa ekusebenzeni kwethu ngoba yonke izikhathi singahambe sifuna ukuthi siye ekhampeni ematinoti sigcine sibotshwa khonangale sihambe ematisawuti siyabotshwa sihambe egwande abasinike ama-clearance so kusebenzisa nzima kakhulu indlela esiyabasifisa ukuthi sikhampeni ngayo siyaziwe ngayo before 2018 njengephathi yesasentsha eqalayo ukuthi ingene ekhethweni yikho ke sifuna ukuthi siphangise ukuya ebantwini before 2018 but amapholisa abo basebenzisa.
Sizwa kuthiwa kulelunga lenu elike labizwa ngamapholisa ungasitshela ukuthi bebembizelani njalo uhambe njani?
Ilunga lethu nguNqabutho Bobo ungomunye we-executive akahle kahle ungu-organizing secretary we-Matabeleland South Province nguye esasimthumile ukuthi ayedinga i-clearance emapholiseni wahambe emapholiseni eGwanda esiyadinga i-clearance bamnithi wabulela futhi bathi izinto ezibalulekile encwadini azibhalanga bafuna i-structure sonke sephathi hambe wabanikeza i-structure sephathi uthe sebanikezile wayala lokho futhi besala bambiza for i-meeting ngokwesithathu lapho bafika bamtshela khona ukuthi engathi ufuna i-clearance eyerali bengamnikeza kodwa i-clearance yokuthi kube ne-road show abafuni ukuthi bamnikeze izizathu zakhona asizazi ukuthi why kuthiwa akumelanga ukuthi sizobathole esikolweni.
Hello ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republican Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafo bembulala. Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngisenghwali eGwanda South njalo ngixoxale sakhamuzi umnumzana Volta Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba uMoyo.
Yebo Ntungameli kunjani?
Hayi siyaphila baba uMoyo. Akusitshele ngabantu laba bazithi bangama profita esizwa kuthiwa sebehluphile khona ngapho enghwali.
Ngamafitshani baba Ntungameli akusimaprofita ngamasela la ngabantu abazisukele endaweni zakibo bebulawa yindlala babe sebesiza kithi becabanisa izakhamizi besithi wena ngiphi inkomo kumbe ungiphi imbuzi ngikutshele owakuloyayo ukuthi ugule lokhu njalo wabulalayo lesi sihlobo sakho ngamasela nje abulawa yindlala aluba ngamapholisa kumbe ngilamandla ukunika amapholisa ukuthi babophe bese ababophe nje
abantu labo bayakukholwa yini okwenziwa ngabantu laba
kulabanye labanye abakukholwa ikakhulu bathageta izalukazi zingasela abantu abazigcinayo ngoba usazi ukuthi indawo zakithi ngale zithu zami lamabhoda ayikho intsha lalabo basala amandla okusebenza bayacapha beseSouth Africa lobe eBotswana.
Uhulumende wake wethula umbiko ekhuthaza abantu abathe bathathelwa izifuyo lezimali ngabantu laba abazithi bangamaprofesi ukubana baye emapholiseni. Aluthola yini ilumbiko?
Lo mbiko wazwakala kithi esibala ama-newspaper lama-radio. Akuzange amapolisa ahambe endaweni esazisa izakhamizi ngelungelo lazo nxa sezisuke zarojwa ngamasela lazithi ngamaprofita.
Ukhona bayakusukela nje yini abantu laba bethu yathakatha kumbe lina izakhamizi yini elibabizayo lithi silohlupho?
Ekuqaleni nxa besiza laba abantu bazibuyela komunye umuzi nje ubabone sebegqoke ama-infomu kona la amathethi yabo sebeyenza okwenzo yabo zona lezo nxa kungaba lexuku labantu eliya khona le lona lelo xuku bazalibuza ama-problems akhona esigabeni indaba izasukela khonapho nje.
Ngezinye indlela abantu laba bancediswa izakhamizi?
Ye, kule zakhamizi ezivulnerable eziyabe nazo sethuthelwa ngokuthi nxa ungekeli kuba kanje ngibona ubobunje lobunje obuza kuwe ungekela ukuthi ukhomfese lokho yikho khona uzakufa kumbe ifamily yakho izavelelwa yilokho.
Kwezinye indawo sesike sezwa ngamaprofesi la ahamba esigabeni eganga labafazi babantu eganga labantwana babantu abaye becine sebephuma lezikolo bengaqedanga. Kuyenzakala yini khona ngapho?
Thula ngalokho yinhlala yenza nje abantwana abaningi basala bethwele izisu le mizi yabantu iyadilika abanikazi babafazi bathi bevela lapha emsebenzini yabo bathole ukuthi umfazi ubesehamba lalumprofita kumbe umfazi usezifele.
Ukhona umzekeliso njalo ngasipha wona oyenzakele?
Kule ndaba eyake yaba khona enkhwali yamankazana akwanasezini ababa lezisu abantu nxa bexoxa bathi izisu lezo zavela emuntwini oyi-one oyesithi uyabathatha uyethandazala ebusuku ezintabeni omunye oyi-one waze bathi kuba njesekuthiwa ulo mkhuhlane kungabantwana besikolo.
Aliyanga yini emapholiseni ngali ndaba?
Akulo umuntu ohambileyo njengoba abazali babantwana bengabuyanga phambili kuzethi kulo monakalo. Kunzima ngabanye abazali banika izimali zona lezo eziyabe zitshontshiwe kwezinye izakhamizi kwizivalamlomo.
Hayi isikhathi kasisavumi baba uMoyo, silethemba lizahlala phansi njengezakhamizi liqoqane likhona ukuzivikela.
Hayi ngiyabonga kakhulu ukungikhulumisa ngesenzakalo esibi esenzakalo endaweni yakithi ngendaba zamaprofita ma.
Hayi siyabonga lathi baba uMoyo, libe le phasika enhle.
Lakini kube njalo ngiyabonga.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi seGwanda South eNgwali umnumzana Walter Moyo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngukama
Namle
Namle Namle lam shwe shwe
Namle la nampa
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosazana Stars Mathethebe owake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Kulungile.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolo esiluzwayo ukubana idalela eParliament selize la kubona kufanele ukuthi libhodabhode lidinga imbono kaZulu kufakwe emthethweni ngodaba lokwendiswa kwamankazana amancane kumbe ukukhalalelwa kwabafana abancane abasakhulayo.
Ukwenda kunzima, ukwenda kakuthipanga, ukwenda kuyadinga ukuthi umuntu ayekuqondana lakho ingqondo sezitiyile, sezisenelisa ukubona okuhlelo okubi, sezisenelisa ukumela umumo ongayahlangana nawo ungawazi ngoba phela kakuthunyelwa gundwane. Kuliqiniso sibili ukuthi kufanele babhode bazwisise amalungu edalela ePhalamende benza into enhle emangalisayo la ngembali kababhodi, ngoba thina abantu yithi esikwenzayo khonokhu kwendisa abantu abethu bebancane.
Kanti vele kuyini okungakubangela ukuthi udaba lolu lube egudwini?
Sokusenzakala kakhulu khonokho, angazi mhlawumbe abantu abethu yibo asebesiba badala masinyane emizweni yabo, kumbe njalo lathi abazali siyakuvumela khonokho. Ngathi ngiyavuma ukuthi abantwana sebekhula bajwaqe mhlawumbe babe badala emizweni yabo masinyane, ebesithi thine izolo intombi yikuthomba, ijaha yikujwaqa lokukhahlula. Sekekuphangisa khonokho eminyakeni yabo yokuzalwa, uzathola ukuthi umntwana eyintombazana eleminyaka mhlawumbe emlutshwane ngaphansi kwechumi, kwesinye isikhathi elichumi lanye, usevele seyintombi siphelele sithombile. Lokho bese kudala ukuthi imizwa yakhe isiqalisa ukuba khona eyokufisa isilisi. Ngokufanayo umntwana ongumfana naye seqalela masinyane ukuthi ajwaqe akhahlule abe lijaha eselingafisa intombazana. Kodwa khonokho kugcina sikusekela thina abazali mo. Nxa umntwana esenze njalo waba lijaha masinyane, sesihle sithi kahambe lapho avela khona. Kanti-ke umntwana kuyomele ukuthi umzwele, umondle umntwana lwana, wondle mhlawumbe lo mzukulu wakhe aze akhule ajwaqe, akhule emelise ukuya kwenda azimele. Ngiyathaba ngoba lo nyaka kuhlelo lokumela lwegatsha labomama bekulosisibonelo esihle sokuthi umntwana sengathi noma ephandiliwe sesikolo aphinde abe lethuba lokufunda agcine sengudokotela, esesiba le mali yokufundisa wakhe umntwana lwana futhi laye agcine sengudokotela kumbe umongikazi. Okutsho ukuthi ukumitha komntwana eyinkazana esesikolo akutsho ukucina kwempilo yakhe bazali. Uyangizwe engizama ukutsho, ngizama ukuthi mina umntwana kumele angahle akhala lethu kaye kwenda kungivime kwemndeni. Kanti kwesibili, wena mzali lina bazali lebe selincindezele umntaneni ngokuthi senithi sekaye kwenda. Abaningi abadubeka kathe sekwendeni, abadubeka kathe sempilweni zabo ukondla abantwa babo benziwa njalo ngabazali babo, kwathi asuke umaphuma uhambe uphele la. Kanti umntu lwami bevele elolwazi eqelaqeqetsha beyinkalakatha kamongikazi, abe yinkalakatha kambalisikazi.
Bakhona abanye abathi amasonto yiwo akhanya etshotshozela khona lokhu afana lawo esipostoli.
Angizwa ukuthi alukho lanisa lesonto ukuthi le kumbe leyana, kodwa angithi amaphupho awavelele esontweni kuphela. Lobana ngaphupha kokode emzini wakathi ngiphuphele. Angithi angithikisani la maphupho, ngiyawakholwa amaphupho ayasebenza njalo isikhathi esiningi ayabe sitsho okuqondileyo. Ukuphupha sikhocala, kodwa kungaze kwathi kungaphutshwa lamuhla kusasa sokuphuthisa iphupho sokuthiwa kakwenza iphupho inkani umntwana emali uyaqalisa ephupha izibonakaliso nezihlakaliso zokutshengisa ukuthi uzagidabe isangoma kodwa kuzaye kuhamba umntwana emali esiya ehlanjeni kule ndlela zokugcabhelela kugcabhelelwe kuzofika isikhathi sokuthi umntwana lo bakithi into yakhe lokhu isiyaphambili kuphuma abadala bagcwalisise ina singena izibonakaliso nemaphupho lawo lakanye umntwana ayethwasa sesesimeni sokumela ukuthwasa lokumela ubungoma
bona obaba asebekhulile befuna ukuthatha abantwana abancane abanye sizwa kuthiwa babe belama 14 years 12 years ungathini wena ngalokho
kulihlazo ukuthi uluphele kuyenxanela umntwana ongangomzulu wakho umfake egumeni uthi ngumfana ubi khonokho kuze kube nonomthathayo omthathayo amgcine kuhle ngoba uzabe emgcinile ngimzwa ubuhlungu mina nalabo ababadlalisayo abesefisa ukuthi ke ngizwe ukuthi umntwana omncane enjena nxa usithi yenze lokhu wenza njani ke ngibona umntwana omncane nxa engithanda ukuthi uthanda njani yena emqambela manje emmulini yakhe ekuhle kuhleli kahle elo nkosikazi wakhe
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ma Hello ke bekungukosazana Stars Mathethebe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz okwamanje sengidede la emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sithule Nicole Chuma isiphathamandla senhlanganiso ezibiza ngokuthi Qoki Zindlovukazi amanina amahle yona esebhilithane njalo encedisa ngokunika abaswelayo ingubo siyakwamukela kuhlelo
Yeah
kungani lazibiza ngokuthi lina lizindlovukazi
njengabo mama besintwini singabantu labana abavelandela uNandi kakhulu nqa udinga nje ibizo lesintwini ukuthi lingaziviza lithini and uzindlovukazi propped up ngoba kuyafana nalokuthi queens iqembu labesifazana kuphela abahlala ngapha eEngland
iye kungani lakhethana laba ngabesifazana kuphela obaba ke inkosi amakhosi
izinkosi zikhona kodwa sabona ukuthi kwesinye isikhathi njengabo mama omama ibabathuthukisa izinto ngoba even ungananzelela ukuthi emendweni umama ngiyothwele umuzi so inkosi athi ukuthi izinto zihambe kwesinye isikhathi kuyabe kunide ukuthi omama bahlanganele behlanganisa amakhanda ngoba kwesinye isikhathi nxa sokulabo baba kuyabe sokumele sibe sisiyabuza ukuthi hayi libona njani bobaba lokhu kuright yini lokhu kunjani and uku-avoida nje khona kuyani ukuthi kube kuphendulwana kuliwa sacabanga ukuthi njengabomama singabazisisana nangcono
manje basukumela phezulu yini omama khona ngapho emazweni
hayi basukumela phezulu kakhulu kodwa ngoba igroupu le iqalwe ngo-December and sesilama member 2455 lokhu be-edana kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokuthi besebenze bonke bedonse ndawonye
ungasichazela nje ngamafitshane ufinqe nje ukuthi kuyini eselakwenzayo njengeqembu lele labesifazane
ingubo leziyana zibhaliwe Qoki Zindlovukazi manina amahle ukwenzela ukuthi zinganyamalali and ingubo ezibomvu ezisetshenziswa ukuthi ngezesibhedlela so inyanga ngenyanga siyakhetha izibhedlela ezintathu sahambisa eSt Luke's eLupane sahambisa eFilabus Hospital sahambisa eDinga sahambisa eSilobela District Hospital I think yayibizwa ngokuthiwa Loreto before iseMidlands sesihambisa ezingu 120 eCholochoko siphepha this siyahambisa eGwanda emaphisa ezingu 60 eBrunapack
liqoqa njani imali yokuthenga lezimpahla
savumelana thina soda ukuthi okwanisayo ukunceda ngenyanga ngenyanga bebekhipha 6 pounds. So bengakhipha 6 pounds liyana every month, then inyanga iphela sesihambe national blankets siyothenga lezo ngubo. But sikakwanisanga ukukhipha leyo 6 pounds akula msebenzi, siyancedana nje njengabomama ukuthi lathi sithuthukise ilizwe lethu.
Lizifikisa lula na ingubo lezi ekhaya, njalo zabiwa mbani, kwabiwa kuhle yini, alikaze libe lengxaki?
Hayi, saba lengxaki ekuqaleni eSaint Luke's ngoba uMarty North as a provisional director wayenganika kwazi, I think, but hayi kathe sebekwazi seba baze babhala la ku chronic. Sikwenza ukuthi siyadinga i-number sibafonele ukuthi hayi sizaziya sizolinika ingubo kusasa, ukwenzela ukuthi bebe ready lama receipts ukuthi ba receive lezo ngubo. They are actually so grateful ukuthi abanye nxa bemfonela bekhuluma baye bekhala inyembezi ngoba baye besithi hey okunjaza ke sikubona.
Lizaba lenhlelo eziqondane labesifazana kumbe lamantombazana, kumbe libona kusesengcono ukuthi liqale ngokunceda wonke umuntu?
Njengoba inhlanganiso yethu sakhula, sizabona umnyaka usiyaphutha ukuthi siyabe sesivumeleneni njengabomama.
Amalunga enhlanganiso yenu wonke avela kwelemaNdebeleni yini?
Hayi, khona abanye abangasizo besiNdebeleni uhlangene, but thina nje saphomba ukukhetha kuphela ukuthi hayi okwakhathesi inhlanganiso yethu izanceda iMidlands leMathebeleland. Zo ngingathi 95% yabantu ngabantu besiNdebeleni.
Ungabatshiyela liphi abekhaya abalaleleyo labo abafisa ukuthi hey zingasake zifike langapha kithi ingubo lezi?
Hayi, singaphombuka ukutsho ukuthi siyabonga i-support esiyiphiwayo ngama-members eqoke izindlovukazi. Sizazama ukuthi umnyaka usiyaphutsha sibe sibhodile izibhedlela zonke nje ezise-Midlands leMathebeleland. Manje sicela imikhuleko nje ukuthi sibambana nini, sidoniseni kanye kanye njengabomama.
Kulezinye inhlanganiso sasizibone khona ngapha ezifana le Mthwakazi Queens, liyasebenzelana ndawonye yini kumbe zinhlanganiso ezitshiyene?
Zinhlanganiso ezitshiyeneyo kodwa thina lathi sakhulela khona kuMthwakazi Queens.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Sithule Ntshuma, isiphathamandla senhlanganiso yeqoki zindlovukazi amanina amahle yona esebhilithane. Tiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Okwakathesi ke sithathe ikhefu silalela ingoma emnandi ekaJab Praiser ehamba ke leqembu leMafikizolo. Sendekera uJab Praiser ehamba leMafikizolo kwesigqibelo uhlelo lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Inhlanganiso elwela ilingelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBhejuli likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele limuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi isigaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.